vele into yakho naphela ibambene lo mnotho welizwe ngoba sihlala sikhuluma nje sonke zonke sithi sina i-industry nxa efile ngoba abantu be-industry ama-business persons e-industry lama-companies yeba bavama ukuvama ukubhadala imali eziningi ezama-rate ngoba ama-properties abo angathi ayadula umuntu kazana nje khathesi vele kanamsebenzi kuyatshengisela nje ukuthi umumo welizwe kawumanga kumhleli wabona bekhuluma abantu bezanupiefu sithi umumo ome kahle sokutshengisela vele ukuthi uhulumende laye vele imali elilushwane ayizuzayo iyabe sibhadala izisebenzi sibe ngasabhadala izipele so uqondane khonokho nje njengeinstitute akulungisisi umnotho welizwe yikho izinto zibe kahle ngoba uhulumende laye kazama ukuthi angadlalisa imali selokhu bebhotabhota emazweni omhlabe bedlala izimali bekhipha izimali amaweni $1 billion ama-university angenamsebenzi kulungisiswe izikele zamakhansela
manje udubo lona lolu olokusilela kwemali nxa lungaqhubeka lunjalo ubona ungani kuzawonakala njani amadolobho
lelo liqiniso ngoba kathe sivele emadolobheni sonjengama-reserva ngoba ezinye indawo avila amanzi nxa kungela magedi vele abantu bathwala inkuni kuzatshengisela ukuthi nxa amakhansela esesefike ukuthi azizi imali ama-services imigwaqo izabe lokhu ibhilizeka kusokuba lemikhuhlane eminingi ngoba amanzi nxa emalutshwane imikhuhlane iba mningi kakhulu khona lokuhlanzeka nje kwamadolobha vele kuyatshengisela ukuthi nxa vele nxa ngikhonapha e-Harare ukuhlanzeka kwe-Harare kutsheni lokuhlanzeka engikubonayo e-Washington be-Berlin ngoba amanzi ngapha amanzi vele kuyahlelela amanzi so kwenza ukuthi impilo yabantu umumo wempilo yabantu uphambanisheke ngokuswelekala kwezimali ezingena kukhansela.